Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Lingalifuka njani izilukandaba onamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 17 Nhlolanja 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthi umkhakha we-COVID-19 ololaka oqhamuke kwele South Africa yiwo osuhlasele isilinganiso sabantu abangamathumi ayisithupha lanye ekhulwini 61% eZimbabwe.
Akusimangalisi lakancane esikhala ngakho yikuthi befanele ukuthi ngabe wakhuluma vele kuseselesikhathi.
Ugatsha lwezempila kahle luthi inani lababulawa ligciwane le-coronavirus lokhu lisehla. Izolo khona bane nje kuphela babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ukhambelana ngemithetho ukuthi khona umthetho ubeselofakile. Kwenzela ukuthi khona sisekwazi ukuthi khona into leyo esiyenzayo kayisoze ifake abantu engozini.
Intengo yempahla yezitolo isikhuphuka ngesiqubu njalo ngemva kokuma ndawonye ngenyanga ezedluleyo.
Lokhu sekusethusile kakhulu thina abantu beZimbabwe. Njalo angikwazi ukuthi kumbe ikwehluleka kumbe ukwenzani.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi umkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele South Africa kunyanga isanda kwedlula yiwo osuhlasele isilinganiso sabantu abangamathumi ayisithupha lanye ekhulwini 61% eZimbabwe. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa izolo. Umkhakha lo usabalala ngolaka wedlula oqale ukufika elizweni. Umtswangwa uthi lokhu yikho okwenze umongameli Emmerson Mnangagwa wangavuli imingcele yelizwe egoqela oweBeitbridge lanxa ele South Africa selivule kucele lawo. Ukuhlaziya lolu daba ngutungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube.
Into ebigatshangelwa kakhulu zengcwethi laye uZulu jikelele ukuthi ukugula lokho isifo lesi sese-South Africa i-variant kumbe ngathi uhlobo lwe-COVID-19 olumemetheka kakhulu oluse South Africa ukuthi ngabe seluchaphele ngapha ngakwele Zimbabwe. Ngakho ke ukuthi uhulumende athi sekunjalo akusimangalisi lakancane esikhala ngakho yikuthi befanele ukuthi ngabe wakhuluma vele kuseselesikhathi. Abantu bebebuza njalo nje ukuthi kanti welapha luphi uhlobo lwakhona, yiluphi esizivikela kilo singatshelwanga ukuthi yiluphi. Ngakho ke lokho kakusimangalisi akukhulumileyo. Indlela elula yokuthi abantu bazivikele yikubapha ulwazi hayi ukuthi ulufihle.
Njengoba igciwane la kwele South Africa leli seligcwele eZimbabwe, singathi umongameli Mnangagwa wenze kuhle yini ngokungavuli imingcele yelizwe ikakhulu weBeitbridge?
Ukuvalwa kweborder akutsho ukuthi igciwane ngeke lingene lifinyelele kwelaseZimbabwe ngokuba vele lingenile ivaliwe iborder lagcwala yonke indawo. Ngakho kukuyivala ikuchitha isikhathi, kumele ivulwe leborder, kumele ikakhulu yona iBeitbridge ngokuba kulapho okunokudla khona, kulapho kuvela khona ukudla kwabantu kakhulu abamabhizinisi abancane. Kumele ezomnotho ziqine, abantu bangavaleleka eZimbabwe bengela kudla bazaphila njani? Kuzadilika yonke into, abantu vele bayachapha laleli gciwane emanzini, kuyavuza vele ibhoda yethu. Ngakho kuvala sikho kuhlakanipha, kudingeka ukuthi abantu bafundiswe, bacetshiswe, baziphathe ngendlela efaneleyo ukuze bavikeleke. Ibhoda yona ngokwayo ukuyivala, ungaze uyivalele kwaphakade, akulalutho engaluvimbela. Kuyavuza kwezinye indawo, lingenele vele igciwane njengoba sibonile, lingena ligcwala yonke indawo lanxa ibhodi bivaliwe.
Uhulumende uthi uzaqala ukuhlaba abantu ngolwesine kuleviki, kuyini ongakukhuthaza?
Esingakukhuthaza ukuthi abantu kabamukele ukuhlatshwa bonke jikelele abantu asamukeleni ukuhlatshwa umjovo lo ingathi ijekiseni le iyabifana lalezi ezinye esike sazithola njengoba sesingaka nje sidlule ekuhlatshweni obcg abendingindi okwalokhu lalokuyano polio konke lokho kuyindlela yokuvikela kanti ke uhulumende into eqakathekileyo ukuthi angabandlulula abantu alandele umthetho nje obunjalo angaqali ukuthi ahlabe abantu zanpf achiye abantu abanye ngaphandle ahlabe wonke umuntu ngendlela edingakalayo aqale ngalabathe uzaqala ngabo kulandele njengalokhu iscience isisho hhayi ukuthi acine elandele okwepolitiki sebehlabana emahofisini bebodwa singaboni sebehlabana emahofisini ezanu singaboni kakwenziwe konke kusegcekeni isizwe siphile.
Umnumzana Evidlela Ncube ngwenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Lokhu sikudaba legciwane le-coronavirus ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi igciwane le-coronavirus lihlasele abantu abafika phose ikhulu 93 izolo labulala abane kuphela. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamuka nyakenye layafika kunkulungwane ezedlula ezintathu 3,500 labulala 1,400. Kusenjalo umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga utshele idale lephalamende izolo ukuthi uhulumende uzakwamukela amajekiseni awukuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngemva kwamaviki amabili sikhathi sonke ukwenzela ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu abafika izigidi ezilichumi luqhubeke ngemfanelo. Uthe abezempilakahle kuyibo abahlatshwa kuqala abasoze bebanjwe ngamandla ukwenza lokhu ngakho bazazikhethela ukuthi bayafuna na umuthi lo kumbe hatshi. Ungezelele wathi imithi evela kwele China ikunkampani ye Natfarm eHarare lapho ezagcinwa endaweni eqandelelayo elesikhudumezi esiyi 2.8 degrees Celsius ingakasetshenziswa. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba lembuzo ebuzwe ngamalunga edalele parliamente izolo sixoxe lomnumzana Peter Moyo omela iSouthern kuleli dale.
Sikhona nje namhlanje kuparlament lapha uvice president umnumzana Chiwenga onguye-minister we-health ubekhuluma ngenyathelo eselithethwe nguhulumende ekuthini khona abantu ayelatshwa. So ukhulume lokhu ngemva kokuba umnumzana Biti ebuzile uhambelana ngemithetho ukuthi khona ngomthetho ubheke sebefakile ukwenzela ukuthi khona sisekwazi ukuthi khona into leyo esiyenzayo kayisoze ifake abantu engozini. Njalo ibhajeti yangkhona ibilungisiwe yini njengoba kuthiwa khona eyinye imithi yangkhona ithengiwe. So ubuyile umnumzana Chiwenga lapha echasisa inyathelo asebelikhethe ngokuthi bazayelapha abantu njani. Wawuqanga ubekhuluma ngendaba yokuthi khona sokukhona umthetho oku-Medical Controls Act mayelana ngaleyi imithi esiyabe siyisebenzisa. So abantu beChina sebejonethile nje banika abantu mahhala imithi efika kuma-200,000 vaccine. So bazawe ukhulume wathi khona sizathenga futhi eyinye imithi i-UK layizasipha nabo-Russia ngale bazasipha njalo abantu bazayelatshwa in phases phase 1, phase 2, phase 3 kuyanjalo. Khabisa abantu abaalmost 300,000 rebontu khona bazanika ama-local authorities ukuthi banika abantu ezibhedlela khonapho nakufoswa wonke kodwa ama-frontline workers bonke kuyakufuze unathe lowoti yikho akukhulumayo la.
Njengamalunga edale lephalamende likwamukele njani lokho? Kube le mbuzo yini emninginingi njengoba abanye benganabasuthiseki ngokuthi uhlelo lolu luqhutshwa ngemfanelo?
Imbuzo ikhona eminingi yeminyade yeyipendula lapha engibuzwa njengabantu abathetheneyo njengoba bazise kuhlitshwane enye imbuzo akaphenduli nathi ebesibuza. Abantu abaningi bapha into abayesabayo ngento abazingazisisiyo lezo bathi hale imithi leyi akunathi uhulumende lamapresidenti kaqale sibona ukuthi uyanatha ngoba lizasibula ale imithi. So abantu bayaze lokho besaba. So ama-MPs labo bayabuza ukuthi khona njengoba imithi leyi senselike nayihlola yini ukuthi khona kona imithi leyo ilungile ayina after effect yina zalimaza abantu yikho enye imibizo enye imibuzo esiyibuzayo lokuthi wabe ukuthi kona uhulumende usethiwe leyo imithi uyabenzika abantu abanjani yile imibuzo ebuyileyo la kodwa hhayi uyephendula nje kuhle laye ebonisa abantu ukuthi kona kumi kanje kanje.
Lo ngumnumzana Peter Moyo omela iSalvatore edalele eParliamente ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ecingweni eseHarare. Ezitolo isiqalisile ukuqansa njalo ngemva kokuma ndawonye okwenyanga ezithile. Uhulumende othi intengo ibingasakhweli ngoba wasungula umkambo wemali owabangela ukuthi imali yaphetheya ingathengiswa emkambo wensitha. Lokhu kwasekubangela ukungaqansi kwentengo. Kodwa kusukela kumaviki amabili adluleyo intengo ezitolo ikhanya isikhwela mahlayana. Esizwe imbono yesakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Raymond Phiri ohlala esizinda.
Lokhu sekusethusile kakhulu thina abantu beZimbabwe. Njalo angikwazi ukuthi kumbe ikwehluleka kumbe ukwenzani ngoba indlela ekhwela ngayo ama prices yesethusa. Ungakhangelisisa imkholo yethu thina ayisahambelani lento engelo yama-commodities yena la khona ama-basics ama-cooking oil ozinkwa la asisabakwanisi ngoba sokukhwelile kakhulu kodwa i-government izithulele.
Lokhu kugcizelelwe ngusomabhizimisi wakoBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu othi intengo.
Mnumzana, ungasela ukuthi intengo ezitolo ihamba njani? Sizwa kuthiwa isikhuphuka.
Ekhanya ikhuphuka ngeyokudla.
Intengo yempahla ezitolo ikhuphukile ikakhulu ke igrocery okudliwayo. Kukhanya ke ikhwezwe ukuthi ke idola leZimbabwe lingabe liwile liqathaniswa ke ledola leMelika ngoba isitolo esikhulu ke siyihulisela koBulawayo engene ekusekuseni. Bathe bona ke idola leMelika ngalinye lilingana ke le 116 Zimbabwean dollar. Lanxa nje Reserve Bank lokhu isithi idola linye leMelika lilingana le 83 Zimbabwean dollar. Okusho ukuthi ke ukwehla ke kwamandla kwedola la kuleli yikho sokubangele ukuthi ke intengo yempahla ke ikhwele ngoba ke hayi okudliwayo cooking oil othukela lokunye okuthile intengo yakho iqansile kakhulu.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi osomabhizimusi yibo abayizihwaba befuna ukubamba ukulendima osekubangele ukuqansa kwentengo ezitolo.
Ngeviki edluleyo saxoxa ngokuthi imali yangaphandle isichiphile emsikeni ngakho kumele lezinto zichiphe ezitolo kodwa ngokukhwezwa kwamafutha emota ukuhlukuluzwa okwenziwa laba abaletha iy'mpahla lokudla e-border e-Beitbridge akungethusi ukuthi izinto sezikhwela kanti vele siyazi osobhizinisi bethu abeZimbabwe laba vele ngokwabo bavele bayizihwaba. So akumangalisi ukuthi amafutha ekhwela nje labo bahle bazuze ithuba lokukhweza izinto lokudla ezitolo.
Uphiri uthi kukhanya abaphethe intambo zombuso sebehlulekile ukubusa okuqotho.
Ozisa laba abakhwela almost every week. Amanzi izindlu zikwelile endi wesethu sasibili lokhu ayi nxa ukuthi sebehlulekile ayi kabavume nje ukuthi ayi thina sesihlulekile kodwa lani liyakwazi ukuthi khona uhulumende lo uhulumende wekani lo ofuna ukuthi khawulise abantu sokubuyela back to khonokwana wakukhona khonokwana wakudala ukuthi khona umuntu usemele ethwalensi hasesithwele mzima sibi.
Ilunga lekomiti yebhanga lesizwe elereserve bank umnumzana Eddie Cross uthi kukhanya ukukhwela kwentengo ezitolo kubangelwa yibuhwaba njalo kuyakhathaza ngoba kungahambelani lenhlelo zikahulumende.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulabotsheketsha abathathu abafileyo ngemva kokuba umgodi kade besemba khona igolide ugcwale amanzi bagalula ePingo Mine eMondorongezi. Leli phephandaba lithi lavembi laba abazakali ukuthi bangaki ngoba kucatshangelwa ukuthi bengaba bekhona abanye abane abagalulileyo. Iphephandaba leChronicle lithi umhlabeleli uSoul Musaka obedume ngelokuthi Soldier Love kasekho. USoldier Love obeneminyaka engamashumi amathathu lanye 31 ubhubhele esibhedlela sembuya Dockers eHarare. Okuningi ngokubhubha kwakhe bekungakaziswa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Bantu baka Studio 7 nengikhuluma ngokhuphe ngibiye ngomstedi. Yeah, hayi sayibona nje indaba esibiswe ngumnankakho ye-lockdown hape futhi. Hayi khona kulungile but akulunganga ngoba kakwanisi ukunika abantu ukudla. Kanika abantu ukudla ukuze abavalele abantu laba baze bathole ukudla. Sizwile sibili indaba yamanje ekuseni sikhona kodwa abantu bayaphikisana. Lokhu esiphikisana nje lathi sisemazweni ukuthi ngubani ozaqala ukuhlatshwa injekiseni. Nami ngithi ngubani ozaqala ukuhlatshwa injekiseni. Lalona la uthi sizabona ukuthi ngubani ozaqala ukuthi abe injekiseni. Ya yikho sikubonayo sithi nangu lo mbuzo lokho engizawubuza angiwutholi impendulo abamphendula ukuthi ungatest uthola le corona yahlatshwa oro kumbeni uyahlatshwa uvikele ukuthi corona ingakumbeni. Yikho lapha zange ngaphendulwa ukuthi odokotela zange bamphendule kuso. So lokho ngikhona apho ukuthi ngilo mbuzo wami nalo ukuthi ngiphendule angazi umbe bazamphendula nini odokotela.
Yebo yebo Titi Sivini linjani madoda. Hayi mina ngifuna ukukhuluma labantu bakamthwakazi ukuthi kade bantu esintwini ukuthi lizikhokhele lehlulwa kwini lifuna ukukhokhelwa ngabantu elingalabo uhlobo labo. Zenzeleni into yenu bantu bakithi lani libe ngabantu kanti manje liyifunelani devolution nxa kuyukuthi lifuna ukukhokhelwa ngabantu bempumalanga. Lina ligcine lisithi sifuna i-devolution of power. Liyayenzani lina lifuna ukuthi libuswe ngabanye abantu? Ngabe kuthiwa lifuna ukuzibusa besizayizwisisa intweni yokuthi lifuna i-devolution of power. Besiya kuthi hayi abantu bakamthokazi kufike sukumile bama. Njengoba liyabe lokhu elifuna kutshoni ukuthi chamisa. Alikwazi ukuthi kutshoni. Kodwa-ke isintu liyasazi liyakwazi lamabizo esintwini. Landelani kumbe ibhethu likaZulu kumbe izaphu. Loba enye nje iphathi elingayenza lina abantu besintwini khanyelani oNcube. Oncube bayo lokhu uze le-MDCN yakhe wagcine seginywe futhi nguChamisa. Ifuna ukwenzani kade bantu besintwini? Lithandelani kade ukukhokhelwa lana ke likhokhele ke libe ngamadoda. Lifuna ukube likhokhelwa kade sithi asifuni ukubuswa ngumfazi, asifuni ukubuswa ngumfazi. Ukhuphe kafuni ukukhokhelwa ngumuntu ongelabuhlobo layo. Urayit okwedlula lini ziwula lifuna ukukhokhelwa ngamanye amadoda. Indaba lingazikhokheli lani ke libe ngamadoda njengamanye amadoda empumalanga. Lifuna ukuhlala likhokhelwa nje. Umuntu okhulumayo le nguNcube seHarare ePoetry. Lifuna ukuthi lani ke livuke libe ngamadoda. Mani vusani sukumisani imsila. Uyazi nje ngahlala umsila iphansi so ilunywa ngezinye izinja ngokuthi yabili igwala. Ake liphakamise umsila lani libe ngabantu. Hawu bantu besintwini liyayangisa mani ngento yokukhokhelwa.
Ngibingelele kuStudio 7 basakazi bami abahle. Ngiyathemba ukuthi inkosi sanigcinile nonke ezaratshisa uDungameli Nkomo lonke obathabile masuku ngalibala mpela ngaze liyophumila. Umbuzo wami enginawo basakazi bami abahle ukuthi kanti eZimbabwe kungani i-diaspora vote ingabi khona? Ngubani onqabayo ukuthi i-diaspora vote ibe khona? Umbuzo wami nje okwanamhlanje ngibhekise lapho basakazi bami. mhlawumbe ethendule nalo ugawule lo lo baba lo bathi ngugawule lo ozenza ngcono ngithi uzenza ngcono lo baba lo so indlela esihlupheka ngakhona phila kwamanye amazwe sibizwa ngamagama hayi kunzima kubuhlungu kunzima kubuhlungu siyabona South Africa bala ama diaspora vote izizalwane zala eSouth Africa mangabe mhlawumbe kuvoto ziya register kulawo mazwe zikuwo zivote ama vote count khona ngale beletha ama results kanti kungani eZimbabwe ngubani oyalayo ukuthi i diaspora vote ibe khona ngoba seyidinga thina singabantwana baseZimbabwe ngiyabonga basakazana ngiyabonga kakhulu inkosi nenzeleka
amachono basakazi beStudio 7 la wonke uZulu olalela umsakazo weStudio 7 lapha likhuluma lo Reason Wadenga uH yena odabuka esigabeni saseGungwe eGwanda ngithanda ukubana ke ngihalalisele lesi Studio 7 seyisiza uyazi inhliziyo yami ngizidlala le phapha impela ngokuba lapha kukhulunywa umusa lapha kukhulunywa into ezimnandi ngoba wonke amabandla ezombangazwe alethuba lokuthi akhulume lokhu abakufunayo phakathi nakomsakazo kwenza ukuthi abantwana beZimbabwe babambane nxa ufuna ukuzwa inews sibili lalela kuStudio 7 uzizwa sibili isiqiniseko sezindaba ngiyacabanga ukuthi mina sekulabadoda vele sengiwazi ukuthi lawa ngaye badlalile lawa ngaye badlalile njalo nxa bekhona bayamela elokukhetha intshantshu kuma political parties wonke nje akupho ukubuya nje amadoda anyanyana hayi kubuya amadoda sibili bezomela sibili kudefend ama-parties abo uyaze uhlekelele ukuthi ya lapha kuqhatshiwe la so ngithi mina hayi aluba singaiya phambili futhi sike sidinge abantu labo kuthiwa ngama-MPs sibadinge sibili libaguduze lapha abakhona bazokhuluma batsho ukuthi bona ezigabeni zabo kuma-constituents abo kuyini abakwenzayo batsho sibili betshele umphakathi wonke nabantu bakwanisa ukuthi babatshele ukuthi a-a wena muntu wena uthi uyasimela kodwa lokho lalokho lalokho lokho esakutshelayo kulanto ehamba ngithemba leyo lingayenza intuthuko izaba khona siyabonga kakhulu sihlobo esithandekayo angalike lingahlala linjalo lithuthukise-ke ilizwe lethu ngokusakaza angani-ke lo msakazo we-ZBC ungafunda okukhulu imethodi ye-journalism etshaywa lapho a-a ikuzinga eliphezulu kakhulu siyabonga
la ube kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika idale le-House likhangelelwe ukuhlaziya udaba lwemali yokuphathisa isizwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Le mali ethiwa yi-stimulus ingamadola afika phose amatrillion amabili, $1.9 trillion. Imali le igoqela ezaphiwa imuli ngayinye ngayinye amadola angu-1,000 eyodwa lamakhulu amane, $1,400. Kodwa abebandla lama-Republicans bathi bafuna imali le ephiwa izimuli yehliswe kancane. Lokhu kwenzakala owayengumongameli umnumzana Donald Trump elokhu ethiwa ulamandla ebandleni lama-Republicans lanxa wathoniswa ngumthetho we-impeachment. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Twala Jackson.
Ukungaphasha kamnumzana uTrump ngibona ngathi kuyimpumela engibona ngathi singathi ngesilungu phecelezi ife ngoba angiboni kuliqiniso ukuthi umnumzana uTrump uyena owabiza lama nabantu abuya bezokwenza ukudla abantu bazenzela nje ngakho ngeke sethese umuntu oyedwa ngezenzo zabantu abaningi kanjeyana ngoba bemlande kakutsho ukuthi izenzo zabo sokufanele kugconwele
abanye bathi inyathelo elithethwe lidale lesenate leli lizapha isifundo kunkokheli ukubana ingenzi okwenziwa ngumongameli Trump. Ubona ngani kusebenzele yini lokho?
Ukubona kwami ngibona ngathi mina kakusebenzanga ngisho ngoba abantu laba abezikhundleni eziphezulu noma benamacala kusobala ukuthi umuntu kenzanga kahle isikhathi esiningi kuba lezi zizathu abeza nazo ezigcina zenze abantu laba nje bagcine bengajeziswanga ngezenzo zabo ngakho ngibona ngathi yibo bazabe bethusela khona kubonakala ngathi kukhona into abenzayo kodwa ngibona ngathi laba abantu abayiziphatha manje isikhathi nesinyenye bahlala bephunyukile.
Lo ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseOhio. Man Levi ingoma ethi Jesus Selassie I esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi umkhakha we-COVID-19 ololaka yiwo osubulele abantu abaningi eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababulawa ligciwane le-coronavirus lokhu lisehla. izolo khona bane nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula namhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.